Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 ngobakazi 2023 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, obe ngumkhokeli weqembu le Rumba elensimbizejwane u Elvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguma Eli, ungcwatshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho. Abebandla eliphikisa LCCC bathi amalungiselelo abo okhetho aqhubekela phambili ngalimpela sodu bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Zonke obe ngumkhokheli weqembu le Rumba ele insimbizejwane u Elvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguma Eli, ungcwatshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho esigabeni seMathebeleland North. Uma Eli uphelekezelwe zinkulungwane ezilenkulungwane zabantu ezigoqela abaculi abebutho abonake abatshaye umbhobho wokumphelekezela i-21 gun salute ngemva kokuphiwa kwakhe inhlonipho yeqhawe lesigaba i-Liberation Hero ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uma Eli ubhebhele engozini yemota yomgwaqo osuka e-Victoria Falls usiya koBulawayo ngomgqibelo wedluleyo, ndawonye lomunye wakhe obetshaya ingungu uThembi Nkosi Mpofu, obesaziwa njalo ngokuthi nguMaviri. Umpofu uzabekwa kusasa koBulawayo, njalo laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba. Sizaxoxa labaculi ngokutshona kwababili laba emaphethelweni ohlelo lwethu kuhlelo abaculi bethu. Izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Iningi lithi lifisa ukhetho lubuye ludlule ukuze libuyele empilweni yansuku zonke. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lalezi zakhamizi lithi umangoyisela leziko kulezi nsuku ngoba uncedo lokudla oluvela kuhulumende lumisiwe kulezi nsuku zokhetho. Ngalokho umnumzana Gabriel Lupondo oyisakhamuzi semawana eKwanda South uthi iningi selifisa ukuthi ngabe ukhetho luphanga ludlule.
Kathesi njengoba i-social welfare ingasekho bayakhala abantu, bakhala bathi ama-elections aKwanda usephuzisa ukuthi bake bathole ukudla. Ukudla nje kuphela, akula kudla kwabantu ababuya lapho. yazibonela nje nina lodwa khonapho kodwa hayi zomusazwe lapha emawani hayi sindawonye siyabe sihlekana nje ukuthi lokhu lalokhu hayi emawani bekungekho konke lokhu okuhluphayo lokhu
la mazwi agcizelelwe ngunkosikazi Siphathiswe Nkala oyisakhamuzi sematshetsheni kwana-North othi laye bahlaselwe yindlala
Ngiyakususiya kupheleni kunje isimo sendlala sesithanda ukuba sinzima sibili ngoba abantu ababekudobhile emasimini bekukulutshwane njalo sokuphelile sokudinge ukuthi abantu ngaye bayancediswa abantu sebephila ngokuthenga impuphu yena le ama-10 kg
unkosikazi Juliet Nkiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi akukabi lokuphithizela kukhetho lwalonyaka
asikaboni lutho sibili asikababoni yebo kambama babizwa abantu sebewazi ukuthi maybe owezanuphefu mbani owe-MTC mbani okamthwakazi mbani nje imathebeleland south yonke abantu amabizwa sesaziwa kodwa ukuphithizela kwekhampeyini leyana yeminye iminyaka asikayiboni silokhu sisamelele ukubona beqalisa
lanxa kulokuthula kulesi sabelo amabandla aphikisayo akhala ngokwethuselwa kwabalandeli babo ngabebandla elibusayo le-ZANU-P F ekhuluma ngomvulo eGwanda emhlanganweni ebandla le-ZANU-P F okukhankasela ukhetho umphathintambo obona ngezenzakala kwele zansi yamandebeleni umnumzana Bednico Ncube ubeke ukuthi ule mtshina azayisebenzisa ukubona uZulu ngosuku lokuvota
akusamelanga kube lo muntu ozatholokala njani elele engayanga vota hambaneni levota mina ngizaba ngikhangela ngemitshina yami ukubana na ovotileyo ngubani ongavotanga ngubani ngikhona lapha ngihlezi
umnumzana Kanisha Sikala unobhala wezokhetho kubandla lezaphu uthi baningi kubandla lezanu-P F abethusela uZulu emaphandleni
ama-threats lawa kawaveli kuye kuphela uminista ekuhambeni kwami ngisiye emaphandleni sengihlangane lokwethuselwa okunjalo futhi lakubo ward 10 base-Beitbridge bayethuselwa abantu nxa bebonakala behlanganela labantu bethu bezaphu labamanye ama-parties kakhulu ngabantu esibabiza sithi ngama-veteran so singuzaphu sithi thina hayi akula kwethuselwa okungakanani ukuza kwenza ukuthi abantu bangabikwazi kanti kuyini okwehlula ukufa khathesi nxa kuyikuthi abantu bevele belamba
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi kuyize ukuthi umuntu ebonakala lapho evota njalo ukhuthaza uZulu ukuthi evota ngobuningi kula zingamathumi amabili lantathu kulinyanga ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
Okwamanje ke wothi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa ngosithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilayo namuhla. Lapho esiqhubekazi xoxisana labesifazana abazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kuyona le inyanga mhlaka 23.
Salibonani nahlabezulu ibizo ngusiphathiswe Sibanda ngincintisa kuwa 12 ngikhangelele ukuba ngukhansila khona ngikubandla elihle ibandla le-Freedom Alliance FA ngingumuntu okhuleleyo okhulele kuward 12 njalo ngihlala khona ngizelwe ngumzali obeyesaba uNkulunkulu umzali obekwazi ukusebenzisa izandla zakhe ukuze athole inotho ubeyindoda ebeyithanda uNkulunkulu beyindoda ebithanda ukuvulela lendlu yayo ukuthi kukhonze kumemeze igama likaNkulunkulu Bulawayo omuhle lithole umuntu oqoqiweyo umuntu okhuliswe kahle umuntu ofundisiweyo ukuthi umuntu ngumuntu umuntu uyahlonitshwa umuntu layo uyazihlonipha ngikhule ngikwazi lami ukwesaba uNkulunkulu lokuba lama good morals yebo bengingakhangelele ngithi maybe kufanele omunye umuntu kodwa sithe lati sithandaza sikhuleka sananzelela ukuthi uNkulunkulu uthi lami ngiphakame lingananzelela ukuthi ezwini likaNkuluNkulu ikhona iFreedom Alliance yake yabakhona ngesikhathi uPaul Silas bebotshiwe besentilongweni bakhona bavumelanayo ngoba iFreedom Alliance yisivumelwano sokukhulula bavumelana ukukhulula amadoda uPaul Silas amaZulu kuvumelana umoya ongcwele loJesu loNkuluNkulu lezingilosi ukukhulula uPaul Silas ababebotshiwe bebotshelwa into engekho nje ubebotshela uba amaKristu kuthiwa entambo ezazibabotshiwe lezi aqamuka zodwa amagedi avuleka but lo wayebavalele ebagcinile ebakhangele wayethu kwaphosa wazibulala ngoba engakhangelanga ukuthi bengaphuma kodwa lanamhlanje mebhila usemumeni wa 12 ukuthi ukhangele ukuthi awusoze wafa waphuma kulowo mumo yebo imigwaqo siyayinanzelela ukuthi injani yebo siyakunanzelela ukuthi idolobho lethu aliseyilo lelana esilaziyo la ungabe usuzikhangelele ngani usonto yalutho wena ukobulawayo kuyindawo yakho lapho khulele khona inzalo yakho khona inkaba yakho ekhona kumele uphakame umuntu wakobulawayo ungavumi zisiziyolenda indawo yakho leyo ngani ngokufaka nje uca kimi ngibe sengumela lami ngikwazi ukuthi khona ngimela umuntu la ongifakileyo ngesibindi ongenze wayenza uhulumende waleso sikhathi ngeminyaka emihlanu ngiyalithembisa ukuthi kuzoba lo mahluko ziyojika izinto ziyoguquka izinto la ngo-2012 ngimile esigabeni senu ngalikhangelela abagulayo ngaze ngaphiwa i-award yokukhangela abagulayo and umuntu engabakhangele akula ngithole wedwa wabhubhayo baphile ezilondeni zabo ababelazo sivusele ubulawayo wethu sivuselele uwatofu yethu abe yindawo enhle lapho kulamaklinika khona kube khona abongikazi akungabi lamaklinika nje abolobhengi lavaleliweyo kuthiwa nyanga wesecircumcision kuphela sike saphiwa amafomu ngesikhathi sesabo 2004 khona lapho kuyakha iquadri park abaningi sasala silokhu sibamba amafomu ngoba kwathutha sokuthi izindlu lezi ezazidiliziwe imkuku seziyathathwa abantu abajeswe bemkukwini basebehamba behlala e-Country Park sizathathelwa izinto ezingezethu sicine sibone abantu besiba lazo zonke ngokwakathesi sithi asiphakameni bantu kungakaze kwaphela konke kwachabalala
kodwa uqhubeka njani umkhankaso wakho uyasebenzeka na njalo uyakwamukela umphakathi
nginanzelela ukuthi lapho engifika khona ngiyathola inkuthazo enkulu kakhulu abanye bambiza umama ohlakaniphileyo abanye bangikhuthaza ukuthi bathaba ukubona layo umama ephakama ngoba isiza umama ephakama kuba kahle kuba kuhle ekhaya abanye labo bangikhuthaza ngendlela eziphakemeyo ukuthi bathabela nje ukuthi ngumntwana walapha ekhaya saba le sikhathi esikhuleke khona as concerned women of God ngithanda ukulibonga bomama
leyo bekuyingxoxolo nkosazana siphathisi wesivanda oncintisako kukhetho lokudinga ozamela uward 12 ekhansili yakobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sixoxa nabesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo bekumabandla ehlukeneyo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Ephuma ke enkundleni yethu usithandekile Mhlanga udedela kuChris Gande yena ke usethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxwa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo
ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho eKenya ikakhulu ezombangazwe lapho esizwa kuthiwa azihambi kahle
kunjani Chris labalaleli nxa sithi siyananzelela njengoba sibona ukuthi sesifike phose ku one full year since kwaba lokhetho lapha eKenya ayikhanya inkunzi lakathesi ziloke zithobelane lanxa kulo hulumeni omutsha kukhanya lali gruphu ephikisayo isazizwa amandla and baqhubeka bangani bayafaka ipressure kuhulumende bebalisa nje into ezimbalwa ezingani kazi baphathi kahle.
Kahle kahle imbangela kuyini ngokuzwa kwakho?
I think nxa ngingakuqathanisa mina Chris ngibona ngani singabalisa phose into ezingaba zine. Okokuqala iqembu likababu uRayila lakathesi kalikavumi ukuthi ladliwa ngokusemthethweni kukhetho lwanyakeni. Ngakho kukhanya baloke becontesta iresult. Kwesibili ukuthi ngemva kokhetho lwa last year kube lama commissioners awe IEBC afika emaphethelweni term yabo. And then abanye bahlaliswa phansi. So ke kufanele kube lendlela yokuthi babuyiselwe abanye kumbe kukhethwa abanye abazathatha indawo yabo. Na ukuthi lokho kwenzakale kukhanya kulohlupho ngoba I think elinye iqembu lesabo ukuthi singavumela i-system yasebenze ekuqaleni ukukhetha. Kusho ukuthi le khetho lika 2027 luzaba i-problem. So akube lendlela entsha yokukhetha ama IEBC commissioners into esibile ngibona ngani balisana ngayo. Esithathu engibona ngani iphose ithinte nje uZulu wonke ukuthi umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle imbangela kuyikuthi okokuqala kube le ngathi le depreciation ungathi yakunanzelela from around ngesikhathi se COVID ibidlalela kobo 100 shillings to $1 akhathesi sidlalela kobo 150. So khona lokhyana kwenza ukuthi ezinye izinto zidure and abantu kazana bengenelisa ukuthi bathenge into imfanelo abazidingayo njengemndeni.
Manje ngokubona kwakho nga kungangena omunye uhulumende eZimbabwe singabona lakho kusiba ngokufanayo.
Yeah, I think singakubona ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe njengoba lakwela kithi asizake sibe lokhetho ukuthiwa indoda ezibhuqiweyo zibhuqwe kuhle mbeziwini lezi wine kuhle lokho esingathi ngama contested election. So kungenzeka-ke ukuthi lakwela kithi kube njalo ukuthi sibe le contested election result. Kodwa umahluko okhona ukuthi I think lapha eKenya sebedlulele phambili kusimo esikuse eZimbabwe ukuthini iKenya I mean sebeke kwatshintshwa uhulumende kanengi kungena amaphathathile yona li group engenileyo lanxa nje kungabantu ababevele bekukhano kudala and so forth kodwa yi group entsha edle abantu kade kuyibona abaphethe uhulumende. So a change of government into ejayelekile eKenya kodwa kwelakithi asizake sibe lesimo njalo. So angibona ukuthi singathatha umfanekiso weKenya sithi hayi kahle kube njalo laseZimbabwe.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala kweleKenya ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Sokusele insuku ezilishumi lanye ubana ukhetho luqhutshwe eZimbabwe. Iqhubekela phambili ngalempela sonto imihlangano yamabandla ehlukeneyo ezombusazwe yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubesegora eMatsiba esabelweni seMashonaland Central ehlangana lamakholwa ebandla lokholo lwesipostoli ele Johane Masowe vatsidziva Jesu osaphethe isikhundla sikamqondisi obona ngokwethula kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukubana umnangagwa ugcizelele kunkuthazo yakhe yokuthi amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula engaphehli udlakela endaweni lapho aqhuba khona imihlangano yokukhankasa. Ngothi ke umkhokheli webandla eliphisayo ele-CCC, umnumzana Nelson Jamisa, yena ukhangelelwe uba lomhlangano omkhulu we-Star Rally enkundleni ye-Mamotse Stadium eMashingo kusasa. Ngesonto, izolo ubesedethe le-Victoria Falls lapho akade ekhankasa njalo elomhlangano omkhulu wokukhankasela ukudinga usekelo kukhetho. Namhlanje abe-CCC babe lomhlangano wokwethula amalunga akade sefuna ukuvinjwa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka enkulumane kubulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lomsekeli wesikhulumisa leli bandla, umnumzana Ostalos Siziba, ochasisa ngomhlangano wanamhlanje lezinye inhlelo zabo.
Namhlanje besenkulumane kuwa 20 lapho ke besilomhlangano wethu we-CCC sihlangana la ma-voters ahlala ke kuwa 20. Besikhaswe ngama-members of parliament achiyeneyo, besikhaswe ngama-council achiyeneyo, kumhlangano wethu wa-ward 20. Sikhuluma nge-agenda yethu e-parliament, ngenxa yokubana i-ward 20 is part of our 3 wards eziphelandaba Tshabalala constituents. So our message ibingeyokubana silungiselele ukhetho, ngenxa yokubana ke sesifikile kukhetho, sokufanele ukubana ke iZimbabwe entsha ibuye, kodwa besibonise ke abantu bonke ukubana ke nxa singavotela ukuya eParliament, kuyini esizakwenza ukutshintsha ke impilo zabantu, kuyini esizakwenza amaprogramu ethu ahlanganisele indaba zokuyaphusha indaba ze-free health, indaba zama-title deeds, indaba zokumake sure ukubana siyalwa le ndaba ke ye-corruption esihluphile ke kwele Zimbabwe. Sikhulume ke ngendaba ke zokubana thina nxa singena i-monetary policy ethu izamime njani, kakhulu indaba yokukhitshwa kwama-bond notes lokubisela imali ethengayo in the interim silungisisa isikhwama ke selizwe. Sikhulume njalo nge-agenda yethu ngendaba ze-development, ukuyakhiwa kwemigwaqo, ukuyakhiwa kwamadamu, izibhedlela. Thina inhlelo yethu ye-CCC kubana ke amadamu yakhwe, kube lamanzi, njalo siyakha izibhedlela lamaklinikhi, sikwanise ukubhadala izisebenzi imali ezithengayo. Amatitsha, osobhuku, izinduna, amapholisa, amasotsha bonke ke bephiwe imali ethengayo under the leadership kamongameli ke u-advocate Nelson Chamisa.
Belihloseni ngomhlangano wanamhlanje?
Besiba yi-part of ama-provincial program okulungiselela, liyakwazi ukuba namhla ka 20 August umongameli u-advocate Nelson Chamisa uyabe khona ke e-White City. So lawa ngamanye amalungiselelo enhlelo zethu kubana ke abantu bonke sibanxusa ukubana bebuye e-White City mhla ka 21 ukuze bezizele amazwi avela kumongameli ubaba uChamisa.
Amalungiselelo yenu okhetho asefike kusibanga apha siphi?
Amalungiselelo okhetho yethu ke aqhubeka phambili ngendlela eyiyo ke, silungiselela indaba zama-agents, indaba ze-deployments, indaba zokumake sure ukubana sikhona yonke indawo, inhlangothi zonke zelizwe lethu, ukubana sibe kwazi ukubana ukhetho luyahamba ngendlela esemthethweni langendlela ekhangelelwe nguzuku wonke jikelele.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito uthi baxotshana impala ezimbili njengoba kulimpela fiki bephatheka kumidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup, ikanti ke yibo futhi abahlezi phezu kwengalane yemihlomelo esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phezu kwamalungiselelo yeqembu lakhe phambilini komdlalo walo lelebulawa yeChiefs ngensonto wehlandla lakuqala elomncintiswano weChibuku Super Cup, uBrito uthe ukhangelele uphakamisa isicoco lesi.
So our target and our mindset since the beginning of the season was, okay, let's improve the last season.
Sizitshela ukuba kumele sibe sendaweni ephezu kwalapho esiqede esihlezi khona engalaneni yemklomelo. Kodwa kulo mdlalo wenkezo nxa singabaqeqeshi abaqodwa, kumele sidlale sijonge ukunqoba. Nxa singazwakala sisithi asifuni ukunqoba, abakhokeli beqembu kuyakumele besixotshe sibili.
Iqembu lebhosi lonyaka laziwa ngokuqakathekisa ukuvala igedi, kodwa uBrito uthi lokhu akungeke kusebenze emdlalweni wenkezo yeChibuku.
The managing one cup game and managing one league game is different.
Uthi yena ukudlala kuleague lokudlala kumdlalo wenkezo, ngoba nxa singaqakathekisa ukuvala igedi asingeke sithole umklomelo owodwa lapha. Kodwa kabe sekumele sitshaye imbeko. Ngalokho ke kuzakuba lotshintsho olukhulu ngendlela esizadlala ngayo ekudlaleni kwethu.
Umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs omutsha uJohannes Numa uthi ukhangelele umdlalo onzima.
Every game is a new game.
Ngumdlalo omutsha lo, kodwa engikwaze ukuba iqembu lebulawayo Chiefs labadlali abangenelisa ukunqoba yiloba yiliphi iqembu. So akungaba nzima kakhulu.
Unuma uthethe isikhundla esishiwo nguJoseph Sibindi ekuqaleni kweviki. Iqembu lebulawayo Chiefs yilo eliphethe inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuyiphakamisa kumncintiswano wanyakenye, ngemva kokuba linqobe amaqembu agoqela lona ele Highlanders. Imidlalo edlalwe namhla yesigaba sakuqala eseChibuku Super Cup iphele kanje. Inkezo Platinum Stars inqobe iTrange nge-2-1 ngaseBaobab. Iqembu leManyika Diamonds linqotshwe nge-6-5 ngeleBlack Rhinos ngaseGibo ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leChicken linqobe leGreen Fuel nge-1 kanyanga seLuveve. Iqembu leFC Platinum litshaye leYada nge-4 kanyanga seMandava, kuthi iqembu leDynamos linqobe leSimbabora nge-1 kanyanga seBarber Fields. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCapes United lizadlala leLewange ngaseBata, kuthi iqembu leRentals lizemukela eleZP Caribbean ngaseMandava. Emidlalweni yeFIFA Women's World Cup edlalwe namhla, eleAustralia linqobe leFrance nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembekwa, kuthi eleEngland litshaye leColombia nge-2-1. Limpumela itsho ukuba eleAustralia leEngland asefinyelele kusigaba sesemifinal ndawonye leSpain kanye leSweden. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Njengokwethembisa kwethu ekuqaliseni kwezindaba zethu kuhlelo, abaculi bethu namhlanje sixoxa labanye babaculi ngokubhubha kwabakhokheli beqembu lerumba ele insimbi zeJwane, uElvis Mathe yena obekwe namhlanje, kanye loThembi Nkosi Mpofu obekwa kusasa. Untungameli Nkomo usipha lolu daba.
Bayacho abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Kepha uma eli lomaviri kabachiyi izibongo kuphela, kodwa bachiya lomdumo werumba olohlonzi ozahlala uthakazelelwa nguzulu. Ngubani kambe ongayikhohlwa indlikizane yabo le ethi iGPS? Siqoxele omunye wabaculi abalodumo abaphelekezele uma eli namuhla, uMoki Ncube, yena othi isizwe silahlekelwe kakhulu.
Sasikwazi impela ukuthi uNkulunkulu silahle njani. Hayi, sibone kukhala abantu abaningi Dunga, ngoba ngifana akade saphelezinga elihle kakhulu emculweni. Singazi ukuthi igephu liyana esimbi zezwana izavalwa ngubani bakithi. Hayi, lokhana kuzisa usizi impela. Ngifana nje obesayaqala ukuyakha lo muzi wakhe omuhle kabi lo nkosikazi nomntana omncane. Hayi, silahlekelwe kakhulu.
Amazi kaNcube agcizelelwe ngomunye njalo umhlabeleli uDonki Piri Matoto ohamba leqembu lakhe leGegema Extra Musica.
Esh, isehlakalo lesi babuNkomo eyisisethusile lathi ngendlela abahambe ngayo abafowethu. Silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe kakhulu. Anginawo amagama amaningi ukuthi ngathini. Ngizwa ubuhlungu, ngizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu enhliziyweni ngendlela abafowethu abahambe ngayo, but akulanto esizayo ayenza ikwenza kwa nkulunkulu.
Kodwa nje kumele sikline.
Omunye obesemngcwabeni namuhla nguzinja ziyamluma yena ochaze okwamehlelayo laye esegijimela lapho okwenzakalela khona lingozi.
Ngathatha imoto ngagijima ngaya khona. Ngithe manje ngisiyafika eSaint-Luke nami ngatshaya isihlahla imoto yaphuma yatshaya isihlahla kwakuphuma iwindi nesibuko.
Ngale ethi eGetsemane sithi tutu emdenini kama-Eli lo kamaviri.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi impela sonto elijukile.